Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 26 enhlolanja 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Abantu sebedisentiwe izanu ithuma amapolisi kubana ke faka itiye gas ukufafaza amanzi ababa indawo yonke.
Amapolisa haze intuthu ehitshayo etiye gas lamanzi ahaqazayo ecitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ukhokhelwe ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa namuhla eGokwe. Kungakhathalekile lokuthi umthethwandaba we-High Court ubuphe imvumo leli bandla.
Indlela mina ebengibona ingcono yokuthi yona leyo embassy eBerlin kayizibone iphakathi kwe-Ukraine iqoqe abantu bezi
amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela leli dolobho empini eqhubekela phambili.
Emasimini sokukubi kakhulu kubi ento kuzisusizi ukuthi umumbu wangkhona ubusuchakaza omunye usufakile ulevu sokukhumukile sokuchile konke kanye lamazambane.
Izakhamizi zemaphandleni sezidlela evalweni ngoba izilimo sezisoma ngenxa yokungani kwezulu kumaviki amabili asanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ahlome ngemibhobho lezinja ahaze intuthu ehitshayo etiye gas acitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ukhokhelwe ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa namuhla eGokwe. Kungakhathalekile lokuthi umthethwandaba ophezulu owe-High Court ubuphe imvumo leli bandla ukuthi liqhubekele phambili ngomcimbi walo. Wona amapolisa lawo ayephe imvumo leli bandla ukuthi lenzele umhlangano. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-CCC litshelwe izolo ukuthi lingaqhubekeli phambili lomhlangano walo weGokwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa elombuthano edolobheni leKwekwe. Ibandla leli lamuhla ekuseni lihlala gijimisela emthethwandaba lolu daba. Umahluli Sylvia Chirawu uchaze ukuba kalabo ufakazi bokuba umkhankaso soyebandla leli usumisiwe njalo wathi kumele uqhubekele phambili. Lanxa kunjalo umkhankaso lo awuqhubekela ngaphambili ngoba amapolisa amaningi abekade esithi umhlangano ungaqhutshwa ngoba bebalutshwane abazalondoloza ukuthula bavuka ulaka bachitha abantu ngentuthu yetiye gas bahaza lamanzi ahaqazayo. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wazise umsakazo we-Studio 7 ecingweni ukuthi wehlulekile ukukhuluma lo zulu eGokwe ngoba besesaba ukubulalisa abantu.
Kwekwe neGokwe zakasiyana usayita confusion inga Mnangagwa neumwe wake chimwe chipinda rutini changa nacho taifrizi ziti apera wakaita wani msangano pamwe chete saka izo zingashamisa here hazifani kutikiza vani.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli seba ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, uthi ibandla le-ZANU-PF lithume abezomvikela ukuthi bachithe abantu emhlanganeni wabo obusemthethweni.
Abantu sebedispesiwe izanu ithuma amapolisi kubana ke faka itiye gas ukufafaza amanzi ababa indawo yonke.
Unkosikazi Anele Khumalo, ilunga lebandla le-CCC, uthi ibandla labo lisekelwa nguZulu kuzo zonke indawo ngakho akulasizathu sokuthwala abantu ukuthi baye emkhankwasweni othile.
Abantu bakhathele vele ngohulumende lo ongabanakiwe, sekuyisikhathi sokuthi umongameli oqotho uNelson Chamisa akhokhele.
Umnumzana Melusi Nkiwani, umhlali wakobulawayo esizinda, uthi ukuvinjwa kwebandla le-CCC kutshengisa ukuthi libandla elingenelisa ukuqethula elibusa elezanu PF.
Lele lokusebenzisa amapolisa vele liqhinga lezanu PF, njalo ke singakhangela ukuthi yona ivele ibambela ababomthetho, izaqhubeka isebenzisa abomthetho, izaqhubeka ilokhu iphosa imigoqo ukuthi ivimbe bonke abangani bayiphikisi, iphikisana lalaba abakhanya ingani balawo umfutho wokuthi bengafuna ukuthi bebaqethule embusweni wabo.
Umnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi ukukhululeka kokhetho kuqala lapho amabandla ekhankasa athi ngelanga lokukhetha inkokheli. Ngalokhu okwenziwe kubandla le-CCC kuveza ukuthi ukhetho alukhululekanga.
Kuyinto elihlupho kakhulu eyenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo, ngokuba ukukhululeka kokhetho kasibali okwenzakala ngosuku lokubhota kuphela, kodwa sibala lokukhampeyina ukuthi abantu bayavunyelwa yini ukuthi bakhululeke baye ezindaweni lapho abafuna khona bengavinjelwanga ngendlela engafanelanga.
Umkhankaso webandla le-CCC uchithwe ngamapholisa laloba ubuvunyelwe ukuthi uqhubekele phambili. Kwezinye indaba, umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube umkhankaso webandla le-ZANU PF eKwekwe engavinjwanga ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Basuku.
Siyabonga Bathabile. Uchamisa ukhangelele ukwenza umhlangano edolobheni leKwekwe kusasa. Kusenjalo, amakhulu abasekeli bebandla lezanu PF abuthene eKwekwe emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla. Kubikwa kulamabhasi adlula amachumi amathathu kade ethwala abantu bevela endaweni zelizwe ezichiyeneyo. Umuntu kade engena emhlanganweni lo ubephiwa ikebhesi lesikipa esilempawu zebandla lezanu PF. Ekhuluma emhlanganweni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ibandla le-CCC lifuna ukwenza ubudlwangudlwangu elizweni. Uthe njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka ngemizamo yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe. Kesizwe amazwi akhe.
Kuthi nyika inembeli isumukile inoda peace kubatana nokuwilana. So we in ZANU-PF, we are peace loving, we cherish unity.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni oyenzelwe edolobheni leKwekwe lamuhla.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela empini eqhubekela phambili. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky walile isicelo selemelika sokuthi asuswe kwele Ukraine ayephephela kwele Melika kumbe eleBritane esithi uzayimela impi yelizwe lakhe. Izizalwane zalelo lizwe lazo ziphiwe imibhobho yokuzivikela. Lanxa kungakacaci ukuthi sokubhubhe abantu abangaki, imbiko ekhona ikhomba ukuba amabutho akwele Russia angadlula inkulungwane ezintathu lawo afile. Ukuzinikela kwebutho lozulu wakwele Ukraine kubikwa sokwethuse amabutho akwele Russia ayecabangela ukuthi azangena kulelo lizwe ngesiphangiphangi. Kusenjalo, izifundi zeZimbabwe ezikwele Ukraine ezifika phose amachumi amabili 13 sezihlengiwe kulelo lizwe lugatsha lwebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change olubona ngokwenzakala phandle kwelizwe olwe CCC Diaspora Initiative. Leli bandla lithi selenelise ukuxhumana lezifundi ezedlula ikhulu 144. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla le-CCC lithi lizaphathisa zonke izifundi ezifuna ukusuka kwele Ukraine kungakhathalekile lokuthi zisekela liphi ibandla. Ngokunjalo leli bandla selisungule isikhwama sokuphathisa abafuna ukusuka kwele Ukraine. Kodwa kulabanye abafunda ezikolo zase-Ukraine asebekhethe ukungabuyeli ekhaya besithi ngoba besesaba isimo sasekhaya abathi sibi ukwedlula lapho abakhona lanxa kulempi. Abanye ngabathi bayesaba ukuthi kabasoze banelisa ukuphutsha izifundo zabo nxa bengabuyela ekhaya. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ndaniso Mpande olwela ilungelo loluntu.
Indlela leyi abuya ngayo ukuthi lezi zizalwane zibhale
ama email kumbe ngisifonele e-embassy ye-Berlin ngibona kuyinto engasiziyo ngoba bengakwenza lokho kube sokusenzakalani.
Usola indlela uhulumende aluphatha ngayo lolu daba uMpande emkhuthaza ukuba aphange asize lezi zizalwane hathi lokho wakuchoyo ukuthi ziye kwamanye amazwe akhelane lele Ukraine kuqala anduba zitholiswe usizo.
Indlela mina bembona ingcono ukuthi yona leyo embassy ye-Berlin kayizibone iphakathi kwe-Ukraine iqoqe abantu beZimbabwe.
Unkosikazi Sazini Sibindi ngomunye njalo esixoxelaye ngodaba lolu.
Basengozini kakhulu ngakho besicela i-government ukuthi ayingenele ibenzele ama-emergency visas ukuze baphephe kule impi.
Uhulumende yena ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezise-Ukraine ukuthi ziye kumazwe aseduze le-Ukraine agoqela ele-Poland lapho abazaphathiswa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kumaviki amabili adluleyo osekuthiye izilimo zichile. Kumaviki amabili adluleyo abalimi abaxoxele Studio 7 babike ukuba bakhangelele inala lonyaka kodwa lokhu sokuthe kwaguquka kulandela ukungani kwezulu. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi labalimi esixoxe labo kumaviki amabili adlulileyo belethemba lokutshaya inala sebelahle ithemba lesivuno esihle ngenxa yokungani kuhle kwezulu lokutshisa kwelanga. Ngesizwe imbono kamnumzana Love Moncube owematobo ongumunye walabo abakade belethemba lesivuno esihle.
Sile-stress indlala isingenile kathi besithi indlala siyikhiphile singenile idlala amangoli balale ziguma kunje lo nyaka kusho ukuthi vele enkingeni impela enkulu kakhulu. Abalimi bebelimile abantu bezitshela ukuthi ukuholelwa lokhuyana kuyaphela.
Sekufika phosa amaviki amabili kungelazulu endaweni ezitshiyeneyo zezansi emaNdebeleni. Izanuse zomumo omkhathi zithi izulu lizaqhubeka lingani unsuku ezilandelayo. Unkosikazi Siphathiswa Yenkalo wesiliko eGwanda North uthi okwamanje isimo sesiguquke saba sibi emasimini.
Emasimini sokukubi kakhulu kubi and okuzwisa usizi ukuthi umumbu wangikhona ubusuthakaza omunye usufakile ulevu sokukhumukile sokuthile konke kanye lamazambane.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Joseph Khumalo wakomthazo othi lanxa abane bezathola inengi lizahlasela indlala.
Abaningi bazadobha sikile ngoba indlala yamanzi ayifani lendlala yelanga. Abanye bazadobha kodwa kungatsho phela ukuthi indlala ayikho ebantwini njengoba ngishilo ukuthi abanye badotele.
Ukansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi iningi selilahle ithemba lesivuno esihle lonyaka.
Isimo sezilimo sesisibi kakhulu okuthi kundima eziningi kuloba lingana kusukwana ezine loba ezinhlanu ngeke kulunge ikakhulu umumbu ngoba izikhwebu sezomile akulalutho oluhle sibile esigabeni sonke.
Umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondiso ogatsha lwezokulima uthi abalima kumelanga batshaye luvalo esithi izulu liyeza. Ukhuthaze abalimi ukuthi bahlakulele izilimo zabo. Kusenjalo uhlangotho lobona ngezamanzi olweZimbabwe National Water Authority solazise umasipala weGwanda ukuthi solufake imitshina yokubhadala kuqala ama-prepared water meters edolobheni leGwanda okuzadala ukuthi umasipala aqala abhadalela amanzi engakwathengiseli izakhamizi. Isikhulumeli sezino unkosikazi Major Manyonga uthi iGwanda ilesikweleti esikhulu.
The municipality of Gwanda owes Zimbabwe National Water Authority 300 million. Our understanding is that the residents get service from municipality of Gwanda and pay for their water and in turn Gwanda supposed to use those funds to pay.
Umunicipality of Gwanda usikweleta $300 million okwenzakalayo ukuthi izakhamizi zeGwanda zithola amanzi kumunicipality okumele ziwabhadalele njalo umunicipality obele athi angathola leyo mali abhadalele indleko zamanzi kuzizo
so that they get the service from us.
Iningi lezakhamizi lithi lesabela ukuthi lokho kuzadala ukuthi zihlale zingelamanzi ngoba umunicipality umasipala ehleze khala ngemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7. Ngisemajawundeni eGwanda. Ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulu owebandla le-MDC Alliance oncintisa ukhetho oluzayo olwama-by elections esikhundleni sokuba ngukansila wemagwegwe Old le New ngoBulawayo. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Salibonani, linjani? Ngithanda ukuzehlisa likhuluma lo Sibonakaliso Chuma Nyangulu ngokuzalwa nguSibonakaliso Chuma ngomtshado nguSibonakaliso Nyangulu. Mina ngincintisa kusigaba semagwege Old le New uWard 18. Ibandla engikilo MDC Alliance likaMonzora yilo engikilo. Abantu laba engincintisana labo, abantu engincintisana labo mina ngikhangelele ukuwina ngoba hey xa ngikhangele ngibona ngile support enkulu kakhulu. Mina kuphathi ngangena ngo-2006 uMDC kuze kube lanamhla lokhu engisupport. Khale sisengize ngifuna ukuthi ngibe ngukansila. Ngangena ngo-2006 ngisupporta iparty. Lanamhla lokhu engisupport.
Owuyikho obona ukuhlupha njalo kufuna ukulungiswa ukuwadi okhankasa kuyo. Ukuyini?
Esigabeni sami ngikhangelele ukwenza i-development enkulu. Ngikhangelele ukulungisa imigwaqo ifile, amaswiriji, ukukhangela abantu abadala abahluphekayo, uncedisa izintandane lokulalela izikhalazo zabantu ababuya bekhala ngazo, uncedisane labo. Yikho engikhangelele ukuthi ngikwenze esigabeni sami. Njalo ngibathembisa ukuthi isigaba sethu ngizasithuthukisa ngakhonokho engizabe ngikuthola. Nxa kukwaniseka sizayisenza amaprojekthi labomama okuzayenza ukuthi siphile impilo elula. Abantu bakhala ngama-bills erenti, ukuthi irenti isikhwelile kakhulu, isidura, abanelisi ukuthi bayibhadale. Leli ilokithi ngelabantu abadala. I-Old Magwegwe vele ihlala abantu abadala, so abanelisi ukuthi bebhadale imali yonke leyo abayifunayo. Sike bengikusho ukuthi kumele ngilalele izikhalazo ezithiwo ngabantu sincedisane. Yizikhalazo ezinjengazenalezo. Ngingawina, ngisenelisa ukuthi ngibanike imisebenzi leyanayo ukuhlaba amaphepha, ukugebha imigero, ukuze bekwanise labo ukuthi beziphilise lemuliza. Kumele ngibakhuthaze ukuthi bangivotele ukuze ngiwine, ngibenzele izinto abazifunayo. Wadi 18.
Lowo ngunkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulu owe-MDC Alliance oncintisa dla sokudinga ukhansila wemagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 siyaxoxa labanye abancintisayo njalo iyaqhubeka ikhulumisana labanye abakumabandla ehlukeneyo abancintisa kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga. Ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lijone lendaba. Sixoxa lomnumzana Kelvin Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Ungasitshela ukuthi umumo unjani nxa sikhangele ukwethekelelwa kwedolobho leVictoria Falls?
Ngiyabonga mfowethu Chris. Umumo weVictoria Falls usulungele ukuthi izethekele zingabuya zizobona amaphophoma aseVictoria, lokubona lezinyamazana zasendle, lokubona nje lezihlahla zethu ezimbalwa esikwaziyo ukuthi azikho kwezinye indawo. Thina idolobho lethu uzaba khona ubakwazi ukuthi siyilo elaqala ukuhlatshwa esingathi ama injection ona lawo ukuthi singabe lomhlane we COVID. Kunjalo silakho ukuthi siyaziqenya ngakho ukuthi idolobho lethu abantu bethu abahlali be Victoria Falls bakuzwisisa ukuthi kusamele lokhu bekwenze ukwenzela ukuthi izethekeli ezizabuya zibe le confidence yokuba kwazi ukuthi abantu abase abahlali be Victoria Falls bahlatshwa njalo balakho ukuthi be reduce ukumemetheka komkhuhlane we COVID. So inani labantu ababuya okwamanje alikafiki ezingeni thina esilikhangeleleyo ukuthi kumbe izinga esilijayeleyo. Kodwa kukhona nje esingathi ukubhuka kumbe ukulungiselela lokuthembisa kwabo ukuthi bazeza bezozivakatshela lapha eVictoria Falls ikakhulu nxa sikhangelele ekuqaleni kwenyanga le elandelayo ekambimbitho kusiya phambilini. Kuyatshengisela sibili kuma hotels la kuma lodges lendaweni zonke lezi abahlala abajayele ukuzibhuka behlala kizo. But into esikhangeleleyo ngeyokuthi siloyisa kakhulu ekuthini lo mkhuhlane ungaze waba lamanye ama variants. So sibalindele nje ukuthi bebuye ize kuthekeleli zethu.
Manje nxa kusiba ngcono kutsho ukuthi izisebenzi ezaxoshwa emahotela zizabuyiselwa na?
Lokhu yikho esikukhangeleleyo especially njengenhlanganiso yethu Victoria Falls Combined Residents Association ukuthi sike saba lakho ukuxoxisana labaqhatshi abalama companies akhona khona be Victoria Falls saxoxisana labo besanda kunika ama packages ama ezisebenzi abahlali be Victoria Falls labanye abanikwa ama unpaid esingathi ngama unpaid leave labanye abaxotshwayo ngenxa yokuthi umsebenzi wangasele. Khulumisana saxoxisana labo ukuthi siyaloyisa ukuthi bona bebe lakho ukuthi beconsider ama residents eVictoria Falls ngoba uzathola ukuthi lokhu kuqatheke ekuthini yibo phela abantu ababhadala ama rates azayenza ukuthi idorobho lethu lingaze laba lemkhuhlane ebakhona ememetheka efana labo cholera nxa kuyukuthi behleke ukubhadala ama bills kumbe ama rates abo. So kuyabe kuza sinceda ukuthi ama companies nxa kuyukuthi sezavulwa izethekeli zizabuya siloyisa ukuthi bona baza kwenza ukuthi beqatch bonabo abantu ababe basebenzela mandulo njalo beqatshela labo abatsha ababe bengabahlali be Victoria Falls. So njenge Victoria Falls thina lati ama resources ethu yibo bonobu ukuhlala kwe Tesla okufana lokuthi sila ama force ethu. So yiyo ama resources ethu. So iemployment kusamile inikwe abahlali be Victoria Falls.
Uhulumende limbona ephathisa na ukuhuga abantu bemzini abavela phandle kwelizwe.
Uhulumende ungenele kakhulu ube losizo olumangalisayo ekuthini ngiyabuyela njalo ukuthi ngiemphasize ukuthi ukuze thina sithi i-destination Victoria Falls ibe yindawo izethekele abaseka ngayo ngakho ukuthi it's a safe destination kungenxa yokuthi kwayenzwa a deliberate policy yokuthi thina sibe yindawo yokuqala ukuthi ibe le herd immunity as far as last year and lokho kuyikuthi umkhokheli upresident Emmerson Mnangagwa wabuya wazohlatshwa eVictoria Falls okwakhuthaza uzulu wonke ukuthi ebone ukuthi hayi le into nxa kuyikuthi umongameli layo uhlatshiwe kuthi ukuthi le into iyaphilisa abantu eVictoria Falls izakhamizi eVictoria Falls zasukumela phezulu bahamba bayahlatshwa njalo lokuthi uhulumende upromisile ukuthi uzakhangela ukuthi uza reduce ama measures in terms of ukuthi ama borders ukubuya kwezethekeli kuyabe kuzavunyelwa but after be provideile ama vaccination within certificates within a period of 48 hours
okugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga kakhulu Chris ngiyathanda ukuthi kathesi ngivalelise abalaleli bethu ngithi bebe lobusuku obuhle siyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngevikezayo. umcimbi weNational Arts Merit Awards owenama uyaqhutshwa namuhla eHarare. Ingcwethi ezikungatsha ezehlukeneyo kwezokuzithokozisa ezigoqela abaculi, imbongi labasinayo abavela kuzigaba ezijeneyo zelizwe abakhethiweyo ukuthi bancintise njalo abanqobayo bathole izicoco. Asizweni abanye babo baxoxa leStudio 7 pambilini kwalomcimbi. Umqalisi ziba imbongi elodumo uObert Dube.
Khona izilo umuntu omemezayo, kukhona izilo sehlathini ohlabelayo, kuyenzakala abantwana besizwe sakomthwakazi ababubulayo, bahlakazekile abethwakazi abanye ngabathandazayo, kuzwakala ukulila kwabethwakazi abakhalazayo, bachithekile abethwakazi abanye ngabathethelayo, akwaziwa noma kukhona abalihlekana ababhedayo, wakhala nyonini, vuka mthwakazi, vuka. Bathithekile abantwana bakomthwakazi kukhona abakuzondayo, badungekile abantwana bakomthwakazi kukhona okubadidayo.
Ngiqhoyiwe kuNational Art Merit Award kuluhlu olwezimboni. Ngizizwa ngimakha, ngizizwa ngilesithunzi, ngizizwa ngihloniphekile. Ngizwa inkondlo zami ziba lohlonzi. Idlalade engangilihambise ngale ngelile umnyaka owodwa laphuma elithi ngile stress. Lelo dlalade lenze kuhle kakhulu, lile nkondlo abantu abazithandayo ezivusa singa intshukuntshu ezilondoloza lolimi lesintini.
Sizwe sikamsilikazi kamachobana linonjukuzi bomvu ondlela zimhlophe linabezinyani lesilo sohlanga onyathe mpondo zimakhophela.
Ukuqokwa ngolimi lemzini abathi nomination akutsho ukuthi senginqobile kumbe ngiza kuya lesicoco, kutsho ukuthi ngingomunye wabenze kuhle kulezo mbongo ezintathu eziqokiweyo engikhangela ukuthi isicoco mbuye laso kambuyanga laso, kodwa kutshengisela ukuthi ezimbongini zeZimbabwe lami ngomunye wezintathu ezingane zisezingeni eliphezulu. Lokhu akwenziwa ukuthi mhlawumbe inkondlo zami zingene kulezi imbongatshi. Yinhlanhla lomusa kaNkulunkulu njengembongo ekhonzayo. Ngiyakwazi ukuthi konke kulesi khathi sakho lo Nkulunkulu uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ungasebenza nzima, uyande ukuthi uyande ukuthi akuphe umvuzo.
Zolami ngingulorin Sibanda. Ngisebenza leqembu umkhathi Theatre Works eliku e-square enjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa nginokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shuwa ngiswela amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kusho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Malami nguMateso Dube, mina ngingu-director we-Umkhathi Theatre Works, i-Performing Arts Group. Lo nyaka sinominethwe ku-category ethi Outstanding Dance Group, isho yethu ebizwa kuthiwa Footprint. Siyaziqhenya ngalokhu njalo sithabe kakhulu ngoba kuyimbasela yokuthi Umkhathi Theatre Works lo nyaka ukwanisa 25 years in the arts industry. So singasithola lesi sicoco, hayi kuyabe kuyimbasela emnandi kakhulu kithi. Siyakubongela kakhulu konke lokhu. Siyabonga.
Lapho ke lizwe uMateso Dube, umqondisi weqembu leMkhathi Theatre Works, kanye lo Lauren Sibanda weqembu elifanayo lembongi uObert Dube, abangabanye abakhethiweyo ukuthi benganqoba emkhosini weNama Awards ama nominees oqhutshwa lamhlanje eHarare. Singakagqibi uhlelo lanhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa haze intuthu ehitshayo ethiyegazi lamanzi ahaqazayo ecitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ube eGogwe. Amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKyiv enelisa ukulivikela empini eqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.